Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isistimu yeZANU-PF nge-detectorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi-detector okudlula umgabe.
Abebandla le-CCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Indikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe-lesbian, gays, bisexual and transgender, LGBT, bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano eziningi-ningi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Corporation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu eleMozambique lapho lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Mahere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana, wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu, yena othi amqoto amazwi kaMayere.
Umbuso webandla leZANU-PF uvele wona ungwe-detectorship. Isistimu yeZANU-PF nge-detectorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi-detector okudlula umgabe. Siyakhangela izinto esezenziwe ngumnankagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngodlingo 2017 sezizinengi kakhulu. sokusethusayo sokukhanya ukuthi uMnangagwa uWesley udlula uMgaza and singakhangela imbali uMnangagwa ngesikhathi segugurawundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sefake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve na eduze lombuso uMnangagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula kukaMgaza ngamafitshane singathi uMnangagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kaMgaza ngokunjalo-ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-detectorship yikho sesibona kwakho umbuso-ke usumubi usuwesi omdlulo kaMgaza.
Ngapha imizekeliso embili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi uMgaza kazange akwenze okunje kodwa uMnangagwa uyakwenza
ngikakhangele udaba luka Job Sikhala osekwanise umnyaka evalelwe engakhithwa bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-prison asomacala wetheswayo kodwa uvalele kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalele uJob Sikhala yinto embi kakhulu yenaleyo bese sikhangela le bhili yenale efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni yibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili azange ibe khona ngesikhathi sikaMgaza ngokufitshane kwakhona khona lokhu iyatshengisela-ke ukuthi uMnangagwa-ke ulocuku-ke uyadlula uMgaza khatshana-ke nge-detectorship.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kaMahere.
Mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba nanjani ngobani kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nangomuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi uMnangagwa mubi ukwedlula uMgaza uyazi khonokho kuyadanisa kakhulu ngingakhangela ukuthi into naleyo ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazivuko kokuthi uMnangagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqethisa umbuso kaMgaza ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula o-Tsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavumla ngitsho lelokuze nama-political parties anti ahlale phansi alungise iindaba zabo ezisuphayo i-Poland wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka uMahere ukhuluma khonapho kuyikuvuleka kwesiteshi sokukhuluma kuhle ulungelo loluntu okuvulwe nguMnangagwa ngesikhathi sikaMgaza abantu babekhuluma bekuthalaza.
Abe-CCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kaMnangagwa yikuvalelwa kukaSikhala ejele leChikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa.
UJob Sikhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa naso kuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi uMnangagwa aphinde phinde elwa ngumantshi ayeba ngujaji ayebe ngu-prosecutor general ngezindle ayengenela indaba kanti ingane kuthiwa sikhuluma nge-rule of law kungani sikhuluma nge-rule of law i-rule of law yekhona eZimbabwe elizweni lethu yayisebhanana republic leyo so sokumele uMnangagwa beengene ekhothi ethi khululani uSikhala kuyicala lakalani yiko kumele kokufunwa yi-opposition.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele iStudio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uza kwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezithiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika, ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli yamasoni Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Shitan Chiroza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo, ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezithilela kwelethu okuthi abantu abavela phande kwelizwe kumele bazwisise. Kwakuqala i-voters role e-ZEC, basibona ukuthi i-ZEC ngicuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu zinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayelela ukuthi unompembe kala hlangothi, kala bandla, kala team yebhora abe eyisekela kumbeni eyifavor nxa sikhuluma ngesikhiwa. But okwenzakala ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele asekelana le-ZEC, njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basupporta izane. Khonokho kubi, yinto yokuthi abantu emhlabeni kumele babekwazi ukuthi kuye kukhona lapha ezweni.
Khomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF betshaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala labo Jacob Ngalivumi, ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imihlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile. Sibona ukuthi kulelizwe vele akukho abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane, eZimbabwe lokhe besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le-United Nations International Day Against Homophobia, Biophobia le-Transphobia mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi basebenza gadalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni ye-Girls uChesterfield Samba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kawutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye uProsperity uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uZulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le Idaho Beat lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le Africa lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uZulu ukuba axhasane laba kulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Idaho Beat lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uZulu weZimbabwe ogoqela uMnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuthiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini. Njalo omunye wabo ngusomabhizimusi wePlumtree uMnumzana Limukani Khupe ohlala eRange Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Pednico Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa. Kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini, uNcube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafasitela lezivalo ngama-burglar bars ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo uMnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwa ngamapolisa bakobulawayo sibe nehlupho olukhulu labona abantu abagamele iziqiyele zokuhamba zitshintshela abantu, ezirobha abantu, zihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanele banjile lanxa singavele ekhotho ukuthi libo kodwa iqiniso lokuthi umsebenzi omuhle sibona ngathi kuzehlisa inani labantu abezekele ukuqala ukuxokozela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi ingxa yamapolisi engala labo bangathola abanye babo ngoba zabenxa yezi-information yibo bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi ke njalo sesifisa ukuthi njengezakhamizi yathi sisebenze kuhle amapholisa nxa kulento enjeyalezo esigane ehlaza amapholisa asiwathiyela besenza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni yethu singajenzile impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
yebo hlobo lukhona ngeke ngazi sizwe soluningi kodwa livele siza lapha lalapho kuzakuthiwa abantu abikhona abakulanda abathala amahluka nabakulezembalezi bagcwele igaa lonke babonele ngalibabonele ngali babonelele ngati so-ke singathi thina ubakhona bakhona so-ke ngileqiniso lokuthi la babanjwe kuzehlisa inani sethemba lokuthi engxenye labanyaka abantu abazabanjwa kodwa-ke iqiniso lokuthi abantu basebenzi nayakwazi obulawayo omhle kamsibanjela abanebatawoshe ngoba ngibone ukuthitha lalaphana abantu ukuthi abaandizobakhangela xa wakuwatshentshelela abantu zamala umkhangela isitheni njalo amaseli ongabanje abanye akandifundile kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibona ngathi hayi inani liza kwehle ngoba kanti njengasesisebenzi uma kwazahambe yonke saabantu enjelwe ezindlini thathele impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-butler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kubalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlehi indlu yindlu kufane sizwile amabhazi ngiyavuma kufanele abe khona sibe leqiniso lokuthi le minyango ethekhiye okuzayo siyafaka sibe lamawenyana phakathi kungaba ngichathekile njalo sesina khona bofudi vele indawo ezingeke sikhuthaze abantu lezi mota zethu endlini abantu balalisa imota phandle ize ziqhekeziwe khona kufana sekubalekele nxa kungavi imota ziye emakhampasi lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kunesukubabulawa lamagesi amasikhathi ayo engekho abantu amasela kungathathe ithuba khonaphana so kuqalele sikuxwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza kamidlasa sibe lo mlanda sihlale nethingi kodwa sivikele ukuthi yonselalela amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi kwembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthiwa busemthethweni?
Kuba buhlungu ukuthi nxabantu sebenikeleyo mbhobho sebesebenza ukugaga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye labaphoyisa seziqale zambufeta abantu ngaphani abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngusomabhuzimusiye kodwa badinga kuyile imbaleke kakhulu eyidingisa ukuthi yisimo bani kodwa sizama ukuthi ngeza kubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhanye kodwa kuqakathekileyo ukuthi sithande ezakhamizi sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu bana abantu abalembobo lezikhali lamabhemba laba sibathele amapholisa masinyelela abantu ngoba impilo zethu ziqhathekileyo lezi ziphile bese sikwanja amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomthanzi omuhle babambe ezinye iziphile ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqo lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilumkhuhlane. Kubika uEzra Chisasibanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endleni lomnyama kade esenzelele two. Ezinye kobe ezingu-two zenzivele ziyaqhuqa uthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamstini inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu. Ayilamstini yona leyo ezinye uphomba ukuzifela ungakwasi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Nonzana Sikhwili Moyo wekhalanyoni emangwe laye udabukile.
Bende nkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokuqhuqa lo welamsamo. Khona lonyaka nalodluleyo kube ne-drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Innocent Ncube weMambale ko-Chief Bango kuthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomasi sethu. Inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye kade ziqala ukuyibona engakangakuthola ukuthi i-veterinary ayiyazi.
Umkhuhlane we-lambskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo lanxa kuqanda. Udokotela wenyamazana lezisukulumende lwe-veterinary services uchaza ngalo mkhuhlane.
Umkhuhlane ohlasela inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi nxa usakubhalisa kodwa kuyabe kungenamakhulu kuyaba lethozi sithi i-fever i-temperature ibe isithuthi inkomo uboya bomile abantu behama lokudla kasho ukwehlu lokudla ngoya kwesikhathi sokubhalisa amakhulu. Umzimba wonke sibe ngeni lapho yabe yi-serious inkomo ngeke uyakudla kuyisifo.
Uya phambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memethe kanjani ukuzifuye lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane lo ubangelwa igciwane le virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona kona khona linikezwa ngamabiting insect ngamamosquito khona kolumayo ngesikhathi nangathi uyachisa. Uma uthe usuqhambukele umkhuhlane lo ezigulayo ziyelashwa ulatshwa ngumkhuhlane i-antibiotic enjenge-penicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akuna ma-ofisi e-veterinary services aseduze lalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 ekhesi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Sazini Malaba ohlala eBelitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana laba. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eNgland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama projects ukwakha izifuyo into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa kuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje jule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Yes, ngathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo baba Dube. Njoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama, so ama projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, besiyi 40 in this goat project, umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babheke lokhu nguye baba sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi, lathi siyabambisana labo baba sisiyenze lathi siphakama njengembokodo.
Yes, so likwenza njani nxa ukuthi lengu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenzeka ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yes, yeah, so ama projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibe le-10, 10, 10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa for example maybe $500, so every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50, $50. Sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kube kuphela. So ama groups la ebengu-4 esile 10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu, kodwa ihlupho sibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma boerboards. Ama boerboards lawa siyabe siwathenga kwele South Africa, so sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga kungani kukhathana kulento zama transport, ama permit, into ezifana nalezo. So sase sibona ukuthi no, ngcono siqoqe imali. Imali liyana ingathi singaneno sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khonaphana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze?
Bangangena through i-Facebook page yethu iMthwakazi Queen.
uNkosazana Sazini Malaba isizalwane seZimbabwe esihlala kwelePhilithane. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo Lilayi.